Lanxa nje lokhu kungakacaci ukuthi umuyi ngubani wakuliphi ilizwe, isidumbu sibikwa sesithethwe ukuyahlolisiswa imbangela yokufa, lapho okucatshangelwa ukuthi imfa ibe ngumumo omubi walapho umuyi ebecatshe khona endizamtshineni. Kukhangelelwe ukuthi amapholisa akhulule akade betshayela lindizamtshina kanye lezinye izisebenzi zakhona ngemva kokuthatha izitatimente zabo. Esinye isisebenzi sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe sithi imali ebiwa isendizamtshineni le ayisuswanga, ilokhu iphakathi, njalo uhulumende weZantsi Afrika ubikwa ethe uzathumela enye indiza ukuzayithatha. Umeli weSouth Africa eZimbabwe, uMnumzana Vusi Mavimbela, uvumile ukuthi ngempela indizamtshina le ibithwele impahla yelizwe lakhe ivela eGerman isiya eThekwini kulelo lizwe. Isikhulumi samapholisa u-Assistant Commissioner Charity Charamba uthi minengi imibuzo edinga ukuphendulwa, kungakho basaxwayisisa bangathola impendulo baza kutsho. Ethi kunzima ngoba kuxwayisiswa kumbaxa ezithiyeneyo ngoba kulabantu abanengi kanye labohulumende abathiyeneyo abaphatheke kulolu daba okwenza kube nzima ukuthola impendulo.
You must appreciate these are complex investigations which require a number of questions to be answered.
Kumele linandelele ukuthi akulula kulokhu kuxwayisiswa kule ndawo eziningi ezidinga ukucubungulwa. Le mibuzo eminingi edinga ukuphendula. Njengamapholisa labanye abadinga ukucubungula lolu daba kule mbaxa eziningi ezidinga ukuxwayisiswa, amapholisa ayaxwayisisa angathola impendulo aza kutsho.
Indizamtshina le ibikwa ingeyenkampani ye-Global Airlines, isuke eGerman ngomgqibelo ntambama ilubhekise eThekwini. Yama inathisa amafutha ephethulo kodwa yalelwa ukusukuma ukuze iqhubeke ngohambo ngamapholisa ngemva kokufunyanwa ithonta igazi yizisebenzi zeHarare International Airport. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.